Endabeni zethu lamhlanje lilokhu isidube. Umkhuhlane wenkukhu ohlasele eZimbabwe usuqhamuke kweSouth Africa. Kukhitshwa abafundela ubudokotela ezindlini abahlala khona eCollegeton University of Zimbabwe kulandela ukutshengisela kwabo bekhonona ngokukhuphuka kwenhlawulo yezifundo. Inkampani yeZimbabwe ithenga indizamtshina ezindala kweleMalaysia. Lokhu kuzanceda na eZimbabwe ukuthi lithuthukise umnotho walo. NgoLwesithathu sizaxoxa lamalunga eqembu labaculi eleInsingizi abahlabela okumangalisayo abazabe beseWashington DC okwesikhatshana. ULebdo kuhlelo lwabasakhulayo olweziConnection sixoxa ngokwenzakala eCollegeton le-University of Zimbabwe lapho abafundela ubudokotela abatshengisela khona bekhonona ngokukhuphuka kwenhlawulo yezifundo. Ngubani okumele ahlawulele izifundi imali yemfundo? Thumelani imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 izaphinda njalo 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yobulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngapha 7 ntambama kumakhakhasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku 13860 kHz Broadway. Lingakhohlwa ukuthi sikuWhatsApp lakuFacebook ku-VOA Ndebele.